Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamathumi amathathu kuNhlangula 2019. Mokeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign ithi abantu kumele bahlale bakhalele umsebenzi kusasa bezihlalele ezindlini zabo.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lokhu kusekelwa ngabanye abantu.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazidalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Amapolisa athi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapolisa akhona, amapolisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza, nxa behamba kulokuthula.
Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana leDR Congo kwele Gibhithe.
Wonke amaqembu akhangele ukubana nqobe ikakhulu leZimbabwe likhangele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages AFCON.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeTajamukazi bakhalele umsebenzi kusasa ngokuhlala ezindlini zabo. Inhlanganiso le ithi abantu bahlupheka okumangalisayo okwamanje. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weTajamukazi esijikile campaign, uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019 to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Ngesikhathi lezi sikhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa uzakhuluma labantu ngokwenzakala elizweni, ikakhulu ngokugugudeka komnotho.
During this period, we expect and to do something about the rampaging political crisis and untold economic hardships facing the generality of our people.
Uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele achiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
UMongameli Mnangagwa ubhekane lokulandelayo, ukuthi achiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Lokhu kusekelwa umnumzana Gibson Mlawuzi.
Mina ngifikela khona lokhu ngifuna imali, imali akula mali, akula msebenzi. Manje singasebenza singaholi kuyabe kuhambelana njani mfowethu?
Ubona ngazani abantu bangahlala ezindlini bazaze babuyele nini emsebenzini?
Ha, yikho lapho uzayizithi khona bona laba lamajaha babona thuna izinto ziyabheda lapha, bona bayasuda thina siyafa ngendlala lapha. Ababisi imisebenzi, babisi imali lokudla. Yikho sikufunayo.
Kodwa abantu abayisabi yini ukuthi uhulumende angabethusela?
Abantu abasela option ngoba nxa ulambile kuyafana lokuthi vele sifile kudala. Anjabona, so akuncedi ukuthi uhlale kuphela wesabe, kungcono singene ezitridini.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazidlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona zani ke amapolisa lamasosha pho akasoza angenela abantu abagande ngakhonoko?
Amasosha nxayo enganika i-directive yokuthi agande abantu azagande abantu, kodwa noba bengabagande abantu bazabe baganda, kodwa imali ayisoze ibuhambe emasosheni, so babenza into engayisisi.
singathi ke kunjani kodwa libhekane lakho khona pho lapha likhona
ah khona kuvele kunzima kunzima kukhulumeki
imali pho abantu bayithola ngapho ukuthi baphile izinsuku zonke
akula mali sosethu abantu badlisa abantu ukumbini izwelo lonke lichabalale izivabu ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lokhu
isikhulumelisa amapolisa usenior assistant commissioner Paul Nyati uthi bazahlolisisa okuza kwenzakala kusasa
ngakuyikuthi kule izinto ekumele sizithele kuZulu sizayenza njalo sathethi njengeZimbabwe Public Police sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza nxa behamba kulo kuthula
ibandla lezanu PF lithi kubi okwenziwa inhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign omunye wabasola lokhu ngumnumzana Belief Gawule wake wamela ijolojo edalele Senate.
Kulokho kufiswa kwenziwa ngabantu ngiyakuzwa sibili kodwa ke ikuthi abantu bona kwesinye isikhathi indlela abasebebone ngayo kodwa ke mina ngithi kodwa ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke mbizana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS futhi okuqala kulokhu uzakhonokho ku-announsa kusenziwa kuqalisa ukuthi kusebenze kukhanye imali lezi zangaphandle zisiwa amandla lazo siye ama-rate lana sesiya phansi okutshengisa ukuthi kulokulungisa okuthile kodwa ngingakhohlwanga ukuthi phela ama-austerity measures lana esasikhulunywa nguminister we-finance akade bekhangelele khona uminister we-finance kunye lo minister we-industry uNdlovu bebekhangele khona ukuthi xa ngabe sokunje le ntengo yezinto iza kulehla iye phansi mbona ngani sibancedise ekwenzeni khonokho yikho ngikubonayo ukuthi kathesi umumo lo uyazilungisa wona ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono
kodwa abantu bayakhala sibili babagawula bathi-ke intengo yempahla ejiyeneyo isikhuphuke okumangalisayo kambe bakhala nje yize nje kuphela kube uvele kunjalo
kuliqiniso libuhlungu khonokho esimele silivume futhi ukuthi izinto zikhwelile kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe kungabi labanye ababangcono kulabanye sonke silingane ngemali naleyo esilayo kungakhathaleki into zike zakhwela izolo kodwa ukukhwela khonokho gibs sikukhangele kwenze ngabomu abantu esingakhwela suku zonke lento ethengwa kolapho lento engadingwa kwenye indawo ekhweza suku zonke uvuka kukhweza yiwo kutshengisa ukuthi yiye kuthiwa yisabhotaji sibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo
abantu abaningi kubeke kanje babagawule bathi abalaqiniso lokuthi kwenzakalani even labo somabhizimusi bathi ukukhuphula impahla benzela ukuthi phela bazivalele lokho kuthiwa yi-hedging yokuthi nxa kungadubuka phela asale bambe kunye akunjalo ba
yazi kipsi mina ngifuna ukumutshela mhlobo wami nithe umthuli wakhuluma akekho ufinance minister ongcono lapha ezweni kazi le-Africa ongedlula umthuli Ncube ngoma khangela umthuli Ncube uyayazi into ayenza ungakhangela yonke into yena le eyenzileyo ukhona lokho kukhupha kwempahla kade kuyinto yesabhotedile into yena le eyenzileyo kathi sethu sebona abantu kade beganga bona abade senza into ezezimali lapha umthuli ukhulumile wathi yena hayi kuzaba buhlungu endleleni lapho esihamba khona lapha kathi okathi kodwa phambili kuzaba ngcono
inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizo ngxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.
Zimbabwe, the voice of America.
Sengana masiva
wenziwe manje
ngilo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje xoxa lomnumzana Ngwenya sekwamukela kuhlelo baba Ngwenya
ngiyabonga baba Thu
ye akusitele ukuthi ukuyiphi inhlanganiso
mina ngunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Matabeleland Cultural Trust inhlanganiso ekhangele ama-artist aweze culture
lapho ke uchoni sibili ezamasiko labe kuthangeleni
ngawo kungathi uyabhekisisa kathi sizabona ukuthi indimi zethu kakhulu ngase Matabeleland eziningi ziyalokhu zichabalala kusenziwa ukuthi mhlawumbe amabhuku engingawafunda ezikolo ngasabhalwa ngendimi eziqondileyo zemizo njalo lokuthi indimi zenzukazi khulunywa okuya ngaphi labashabeleli abafanele beshabelele ngalezo ndlela maybe kabekho kumbe labakhona ngani balenhloni bayesaba ukuphumela egcekeni. So ke thina njengayo lenhlanganiso sizama ukuvuselela ukuthi each and every tribe ekhona kulolu hlangothi lwangakithi lwangapha lwemandebeleni bekwanisa ukuthi bavuselele amasiko abo through ukuhlabela kumbe ukwenza imidlalo enjengamadrama kanye lokubhala izingwalo lokunye nje okumayelana namasiko esingakhangela nje into ezinjengeweaving, amabhasikiti nokubaza okuthize. Kukhona izinto ezibazwayo kumbe ezenziwa ngezandla eziqondana exactly lama-tribe athile kumbe ezenziwa kuphela ngama-tribe athile.
Selenzeni khona manje okutshengisela ukuthi umsebenzi lowo seluqalile?
Mhlaka 26 May kube le cultural expo khonapha koBulawayo, lapho nje besinxuse khona abalobi thize bafike bazo exhibit amabhuku abo nabanye nje abantu abaku-culture abafike bazotshengisa umsebenzi abawenzayo nje abantu njengemigido kakhulu saba nemigido lokuhlabelela mhlaka 26 May.
Singathi kodwa nxa likwenza khonokhu abantu bathini?
Bayakuzwisisa, bayafisa sibili kakhulu ukuthi nawe ukuthi kuyaqhubekela phambili. Ngingachazela nje ama-stakeholders wethu abantu abanjani engathi bangama-interested parties. Ama-institutions anjengayi-traditional leadership, izinduna lamasebhuku. Bathi bona luhlelo oluqonde kakhulu lolo ngoba yikho abakulwisayo labo ezindaweni ezingaphansi kwabo bezama ukuvuselela amasiko kodwa kusehlula ngoba bakuyonazeleleka ukuthi intsha ekhona yanamhlanje ivele island daba kakhulu bekukhuluma lento zamasiko akithi instate iwarde kakhulu ngokuthatha amasiko akwamanye amazwe njengokuthi ungakhangela khona apha ikoBulawayo abafana abaningi abancinyane lapha vele bazithandela ukuthi balalele i-R and B music yabo hip hop okuyinto zase-America khona ngalezo ngafuza lapha kithi eZimbabwe. So kuba lo hlupho-ke lokuthi amasiko abe lokhu inyamalala zatshose kumbe le migidi ithize iyabe lokhu inyamalala izongezungela muntu okupromotha maybe ukuthi idlale kumbe lokuthi abangama-artist akhona kanjani bangabi nenhloni baphumele egcekeni bazi-expose ukuze kwanise ukugcinela amasiko.
Ye, siyakuza kakhulu-ke insizo yakwethu, kodwa isikhathi sesidloko mangoye-ke akuvalelise abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli ngokusilalela namhlanje ku-Studio 7 olivaliswayo yimi uNgwenya. Ngiyathemba ukuthi sizasebenza sonkeni ukuze sikwanise ukuqhuba sivuselele amasiko ethu ngoba isizwe siyatshabalala, isizwe singela masiko siyatshabalala.
Siyambonga kakhulu-ke ubaba uDennis Ngwenya weMatabeleland Cultural Arts Awards Trust ukhona ngale-ke koBulawayo. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ulivalelise emoyeni ngenjabulo. Umthembo osithembayo uGift Dube Lilane.
Siyawagcina amasiko ngela amanye amasiko.
Ngesizwe okwamanje esiphathelene labatsha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe, tisha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills for Highly Successful Youth. UKero uthe kimi, hayi Mike, ugwalo lolu lule njongo yokuthuthukisa abatsha. Kero Malunga, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo. Unjani?
Ngiyaphila. Njani?
Hayi, mina ngiphilile. Ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila. Namhla kuhlelo sikhangela ukuzwa okuningi mayelana logwalo lwakho olusha lolu olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills for Highly Successful Youth. Awungitshela okuningi ngogwalo lwakho mama.
Okay, ngiyabonga. Ugwalo lolu ngiluvale okwenyanga ezimbalwa ngile nhlo yokuthi ngikhuthaze abatsha ukuthi bazithuthukise enhlelweni ezitheneyo abangabe bezenza kubalisela ukufunda ezamabhizinisi kumbe emsebenzini lapho abasebenza khona. So ugwalo lolu lukhangele esingathi ngesikhiwa ngama-skills akhuthazwayo kakhulu ukuthi abatsha ukuthi nxa bethatha izinqumo empilweni zabo bathathe izinqumo ngokuhlakanipha okukhulu.
Uthinta udaba mayelana ngesikhiwa sithi ama-careers angithi ngifisa ukuzwa kuwe ukuthi njengoba eningi labasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bakhona abaningi abafundileyo ngempela kodwa bayakhala besithi imisebenzi, ubona ngani ugwalo lokho lukhangela ukubasiza na?
Kulesahluko esikhuluma ngalokho esikuthi entrepreneurship, isahluko esi sikhuthaza abatsha ukuthi bangakhangeli kuphela ukuthi bona bathi bangaqeda ukufunda ema-university ema-college bathi bafuna ukuqhatshwa. kabafune ukuthi baqale amabhizimusi angathuthukisa lapho abahlala khona ukusolva bakwanise ukuthi bathole bayenze ibhizimusi esolva a particular problem kulapha abahlala khona.
Ugwalo lwakho luyathinta njalo ngesingisi bathi emotional intelligence. Awuchasisele ngamafisha ukuthi nxa umuntu esethinta udaba olwe emotional intelligence lapho ukhuluma ngani?
Okay, emotional intelligence ikhangela singathi ngama-emotions omuntu. Nginike umzekeliso, nxa umuntu esemsebenzini kungenzakala ukuthi kufike abanye asebenza nabo bakhulume okubi ngaye. So emotional intelligence ithi wena kumele ubuhlakaniphile in terms of ama-emotions. Kumele ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umuntu lowo ngathi uhlose ukhona okuhlosileyo, mhlawumbe umuntu usuke lapho ahlala khona engajabulanga. Ma lowo muntu efika emsebenzini, wena nxa uyi-emotionally intelligent akumelanga ukuthi ulwisane nalowo muntu. I-emotional intelligence ithi zikhangele wena ukuthi ama-emotions akho ngaleso sikhathi athini.
Awungitshele-ke ugwalo lwakho lule njongo yokuthuthukisa abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe kuphela na?
Hhatshi, lujonge ukuthuthukisa abatsha nje bonke jikelele, ngoba ihlupho lama-skills afunwa ngabatsha kulesi sikhathi esesiphila kiso ese-21st century. Ngama-skills nje afanayo nazwe wonke.
Isikhathi sesingasavumi, sesifike emaphethelweni ohlelo. Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uZulu ukuthi nxa befisa ukuthenga ugwalo lwakho kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana nawo kumele bayephi.
Caroline Mpunga ku-LinkedIn, kumbe bangidingi njalo ku-Facebook ngegama elifanayo, kumbe ngingabanika i-email address yami ethi yona carolyne05@gmail.com. kumbe bangithole ku-WhatsApp, inamba zami zithi 0026876139209.
Hayi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lethu labantu.
Ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi yiso esingasavumi. Ngithwaka komuhle, silugqiba lapho uhlelo labantu. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmike3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo C-Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabantu elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla olebalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, ngithwaka komuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhulumisana lathi njengesizwe seZimbabwe ukuba nxa isizwe siphakathi kwenkinga siphuma njani phakathi kwayo. Nxa sikhangele ilizwi likaNkulunkulu lapha ngikhangele imlando wesibili ichapter nga-7 ivesi nga-14 ngizabala kiyo. Lithi lona iBhayibheli, uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidinga bethiya indlela zabo ezimbi, mina ngizakuzwa ngisezulwini ngithethelele izono zabo ngikhulule ilizwe labo. Amehlo ami azavuleka, lendlebe zami zizalalela umkhuleko owenziwa kulindawo. Siyakwazi thina ukuthi nxa sikhangela amaviki lawa edlulileyo ilizwe lethu lingene phakathi kwenkinga. Nxa sikhangela ezomnotho, abaningi sebedidene izingqondo ukuba bazakwenza njani. Nxa ungena ezitolo akuthengeki, nxa uphuma usithi ungcono ngiyethela amafutha ezimota akula, nxa usithi uyayenza lokhu kunzima lokhuyana kunzima. Abaningi phakathi kwethu engxenye ngikhuluma kanje abatholanga ukudla. Kodwa sithini nxa kunjalo? Lapha sikhuthaza ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa kunjalo, uNkulunkulu ukhangelele abantu bakhe. Uthi uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba. Ngobani kanti abantu bakaNkulunkulu? Kuthi lapho uNkulunkulu ukhangele ibandla. Namhlanje ngikhuluma lebandla lomzimba kaKristu. uNkulunkulu ukhangelele thina ukuthi yithi esilezihluthunela zokukhulula ilizwe ukwenzela ukuthi ezomnotho zibe khona, abantu bakhe badle basuthe, kube la yonke into kusebenzeke kakuhle. Sikhulula njani thina njengebandla lezo zomnotho? Lapho yakhuluma uNkulunkulu ekhulumisana lathi uthi into eqakathekileyo ngumkhuleko. Yikho lapho izwi lakhe lisithi lona, uma abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidinga. Ngakho into edingakalayo eqakathekileyo yikuza phambi kwaNkulunkulu, ibandla lizozithoba limdinge. Singenza onke amacebo kuthiwe hayi lapha iMinister of Finance iyenze kanje silwe thina sodwa, abanye bethi hayi ngabe kwenziwe ngalindlela. Kodwa mbona nxa sikhathesi sigabe sesikiso sokudingakala ukuthi ibandla likaKristu lize phambi kwakhe lizithobile, liye kuthi Baba sesizame yonke into, khathesi sokudinga wena ukuthi ungenele elizweni lakithi. Ngoba uthi yena ngezwi lakhe lapho uNkulunkulu kumele kukhulekwe, ngiyabona lapho izwi lakhe lithi njalo kumele abantu bechiye indlela zabo ezimbi. Kuthi ukuthi kuyabe kudingakala ukuphenduka njalo njengelizwe ukuze uNkulunkulu asizwe. Nxa siphenduka izwi lakhe lithi yikho okuvula indlebe zikaNkulunkulu. Asiphendule, sizabona ilizwe lethu lalo kusiba lokuphenduka, le turnaround ikwi-economy yethu, kwezomnotho, abantu bathola ukudla.
Akuyiphethe mfundisi,
izaphetha ngokuthandaza. Baba, igama likaJesu, sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe. Umoya wakho ingcwele, siza kuwe sizithobile, siphenduka thina njengelizwe ekuzo zonke izono esilazo. Sigezise ngegazi lomntana kuJesu, usithethelele njalo uphilise ilizwe lethu, kube lokudla, kube lokusuthe ebantwini bakho, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo, sahlanganelawe ke ngeviki ezayo. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana namhla leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni lo ukwenzela ukuthi liqhubekele phambili kumncintiswano weAFCON. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lo muzi wethu Hadebe, incwadi kwezemidlalo.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe, ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages e-AFCON. So kuqakathekile ukubana benqobe ukuze bebe lethuba elihle lokukwenza lokho.
Nxa ukuthi linganqobanga iqembu kuyahamba njani? Njalo le-DRC lalo linganqoba kuyabe sekume njani khonapho kungalani ye-group A le?
Siyananzelela ukubana amaqembu amabili emagroupini lawa akhona angu-6 ayaphumelela ukubana ephambili, kube sokusithi lamanye amaqembu amane azaqeda kakuhle ku-position 3 lawa hamba phambili. Kungakho iqembu leZimbabwe likhangelele khonokho ukuthi mhlawumbe lingaqeda lingu-number 2 ma linganqoba iqembu le-DRC, kuye kuthi iqembu le-Egypt linqobe iqembu le-Uganda. Kodwa iqembu le-Uganda ma lingathola i-point ku-Egypt, iZimbabwe yabe isikhangele ukubana yona ke iqede ingamanye amaqembu lawa amane abeqede ekakuhle ku-number 3. Kungakho ke kuqakathekile ukubana iZimbabwe ihambe nje isiyasidingela ukubana inqobe idinge i-3 points ukuze iqede ile 4 points iyabe isile thuba elihle. So kuyabuyeka ngokuthi kwamanye amagroup yabe kuhambe kanjani.
ubona ngazani kodwa kuyaphuma njani kuna banxa ungachaya lokho kutwa ipula sangoma
kufana nje iqembu le Zimbabwe lona liya ngisuka sidanisa kodwa namhlanje ngibone ngathi liza ngqoka ngethuka qansi eqandeni iqembu leli ele DRC sesikhetha lichaya kuma qualifiers sabuya sathwa ngelalo kungakho ke ngikhangile kubana namhlanje iqembu le Zimbabwe linqobe ngethuka zero.
Umuzi wethu hadebe ingcwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo siphinde sabuza abantu umbuzo lo ukuthi kambe iqembu elizaphumelanyeke kuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya le VOA Studio 7. So ke siyabona ke uPatrick Sithole uthe Zimbabwe 1 DRC 1. Kuzobuya ke uHumphrey Tsopotsa uthe Zimbabwe 0 DRC 2. URay Sithole uthi Zimbabwe 3 DRC 1. Wilson Anthony Kamosha uthi Zimbabwe 1 DRC 2. Then kuzobuya ke uMshayi Photos uthi Zim 2 DRC 2. Kuzobuya ke uDev Man uthi mina ngisuze ngibukele ngoba angilamlilo kagetsi bacijile abantu bezisa soke kangisuze ngilibone ke ibhola leli. Kuzobuya ke sibona abanye ukuthi bathini uMusa Mazibuko uthi ha into zeZimbabwe kungani angihambelani lazo nasokubuye zenguqu kusihlala sikhala kuphela ongapheliyo. Umsundu Zwandlovu la uyakhuluma lapho uthi mina ndingangixoxela abantu bakithi iZimbabwe ndingangixolela abantu bakithi iZimbabwe izawina or izadliwa kimi akutsho lutho lokho ngitshola kancane. Kuzobuya ke uMartin Nzira Mati uthi Warriors sithembile phela ukuthi ilithele emambuleni. UFortune Mpofu uthi sifuna ukwazi ngemali entsha yeZimbabwe athe zomdlalo lezi babadube. Kuzobuya ke uLungile Lungidube uthi liphuma kuphi kuyiphi channel singena kuyiphi decoder ukuthi sibone umdlalo lowo. Uvusa umuzi Tom Spanda uthi okay siyabonga kakhulu kodwa angikwazi ukuthi kuyaphuma njani. Unqobiza Gwalagwala uthi bengawina ngo-1 kumbe ngo-2 bangaqhubekela phambili asoze baqhubekele phambili kodwa bangahlohla 3 nya balakho ukuthi baqhubekele phambili. Kuzobuya uDN Mziki ukuthi asavelelwa abantu benkosi. Siyabona ke lo msongelo umajobana uthi ya asazi ukuthi kuyahamba njani. So kunjalo ke Zimbabwe. Ngayihlukane ngothi sike sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela namhlanje. Inhlanganiso yedajamu kasesijikile campaign ithi abantu kumele bakhalale umsebenzi kusasa bazihlalele ezindlini. Amapolisa athembisa ukuthi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana namhlanje lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olubalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. Donald Trump is on his way home after becoming the first sitting U.S. president to visit North Korea. He stepped across